VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngesonto mhla zilijumi kumbimbito 2019 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi akumangalisi ukudlelana kwalo lomnumzana Robert Mugabe.
Kuqakathekile ukuthi khona sikhangele ukuthi orayithi le lo muntu ukhona okubakwenzayo, kodwa asingeke sathi imbali yakhe yonke lalo Mugabe engayithole ngaphakathina kwesuweji siphelile sicithe.
Kodwa ibandla le-ZANU PF lithi ubudlelwano be-MTC lo Mugabe kubisela ilizwe emuva.
Ingqondo yabantu labana abazondileyo umdabelwana kulisizi ngoba zange ngibone umuntu odalwe kubi kanjani njengomdalana lwana okuthi kafuna ukuthi ngabesekukhanya ukuthi ngabe kuyena ulokhu esesikhundleni lokhu ebusa.
Uhulumende ukhuthazwa ukuthi aqhathe ababalisi abakhuluma isiNdebele lezinye indimi.
Sizathi kuqondwe ukuthini, ukulala ulimi yini, kumbe yikungananzi ulimi ngabogatsha lwezemfundo.
Kufa abantu pose abalikhulu lamajumi ayisidupa engozini yendizamtshina. Lingakhuthwa luhlelo lwamasiko olwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MTC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi akumangalisi ukuthi lidlelana lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ibandla leli lithi lisebenza labantu bonke kwele Zimbabwe abagoqela uMugabe ukwenzela ukuthi kulungiswe konke okuhlupha elizweni. UJamisa utshele abantu emhlanganweni awenze izolo eMtare ukuthi ulakho ukuyakhulumisana lo Mugabe ngokubhidlizwa kwelizwe leZimbabwe lokunye okutshiyeneyo. Kulabanye abasola lokhu abathi akumelanga uJamisa adlelane lo Mugabe owabulalisa abantu abaningi eMatabeleland lenkabazwe libutho leGugurahundi. Kasenelisanga ukukhuluma lo Mugabe ngodaba lolu. Kodwa ke sixoxe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda olilunga lebandla le-MTC.
Mugabe kasiye nje muntu kazana, kasiye muntu ongamuthi hayi ngitsho nje umuntu luyanozimele yedwa. Ngakhuluma lo Mugabe ukhuluma lethoku labantu abaningi abakholwa kuye, hathi abantu be-ZANU PF kuphela kodwa labanye abangekho ku-ZANU PF abaziyo ukuthi noma kukhona okubi akwenzayo uMugabe kuleli lizwe kodwa kukhona okuhle akwenzayo okuthi sikhangele uhulumende lokhona simkhompiyele uMugabe kokunye yagcina ukuthi hayi uMugabe sibili wayengcono. So ngenxa yakhonokho-ke ukuthi uMugabe sipheke umlahla sithi thina hayi sengumuntu ulahla akusela luthethe ngaluzo esingaluthola-ke mbe esingaluvuza kuyo mbonangani siyabe silahlekile.
Nxa sesikhangele kodwa bakhona abanye laku-MTC angani bathi ukudlelana lo mnumzana Mugabe kuyababisela emuva, kambe akunjalo yini?
Kuyatholakala akungeke kwaba ebandleni elikhulu njengalethu ngoba i-MTC phela yilo ibandla elikhulu kudlula amabandla wonke eZimbabwe. Ngenxa yesiningi labasekeli nabalandeli baleli bandla akukho lula ukuthi umuntu wonke azenze umbono ofanayo. Njengoba usitsho bakhona abalutshwana labo abakhononayo ukuthi kanti ngani sisebenza lo Mugabe, kodwa iningi mbonakala liyavumelana ukuthi hayi uMugabe ye angabe kukhona lapho aphambanisa khona kodwa ayaphambanisi njengomuntu njenge-individual kodwa kwakuyi-system. I-system leyo sowufuza ukuthi-ke ilungisiswe ngoba lakathesi nazi siyayibona khathesi kumnankagwa ize ngidlulisele phambili lokho esasikubona koMugabe. So-ke ngenxa yalokho-ke ngokubona kwami as a matter of principle njengamaZimbabweans kuqakathekile ukuthi khona sikhangele ukuthi orayithi le lo muntu kukhona okubakwenzayo kodwa asingeke sathi imbali yakhe yonke lalo Mugabe engayithole ngaphakathina kwesuweji siphelile sicithe. Asimelanga sicithe imbali, imbali yona leyana iyasipha isifundo eziningi sisaso ukuthi thina kufuze siziphathe njani njengabantu belizwe leZimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Siphinde saxoxa lo mnumzana Believe Gawule webandla le-ZANU PF othi ubudlelwano bukamnumzana Mugabe loJamisa kubisela emuva ilizwe leZimbabwe.
Kuyakhanya ukuthi abantu laba sikhathi besebenza bonke even siya ekhethweni laphana kuyakhanya ukuthi wayesebenza labanye abantu abakhona ngapha ebandleni kuzana uPF abalabo umgaba abazivele besebenza labo besebenza labo umgaba into endizabo ze G40 kuqala bebekufihla bona utsamisa kanti kuthi ngasebe kukhipha egcekeni layo umgaba uyathengisa la kanti ngendlela zakhe athi inkulumo zakhe kade zenza yatha kumongameli kuyabuyathengisa ukuthi vele basebenza bonke labo utsamisa but kuhle ngoba sebezivezile bazitshengisa ukuthi bayenzani sesikwazi konke abakwenzayo konke kona kombona kuzasiphathisa ekusebenzeni siya phambili.
Ye kutshoni kini nxa selikhangele sibili ukuthi kumbe i-G40 isebenzelana lebandla le-MDC singazi kumbe yikho kumbe ayisikho kodwa kini kungabe kusitshoni sibili
ingqondo yabantu labana abazondileyo umgabelwana kulusizi ngoba ngizange ngibone umuntu odalwe kubi njengomdala nalwana okuthi kafuna ukuthi ngabe kaleso khanda ukuthi ngabe kungena ulokhu esesikhundleni lokhu ebuza usefile vele uphelile vele kwinto engekho angasekhoyo kodwa ulokhu womelela khonapho uyazi lihlazo elimangalisayo kavumi ukuthi kulabanye abantu ukuthi uyaphumula la kungena abanye abantu lo monakalo nalo ngenxa yakhe ubabe nalwana and konke konokukhangelele ububi bonke obukhona elizweni bonke sibethetha kuye nalwana ubaba onguye wadala zonke izinto ezimbi kodwa kathethi kuyamangalisa ukuthi namhla sebambana labo tshamisa injongo yabo ngeyani umuntu ongcolileyo njengayo ongcolisele unkuhlelo olunjengalolo kuyakhanya ukuthi into yabo vele ngezinye indlela mina kwami bangiyiboni into eqondileyo nathi i-alliance yani yabantu abalento zabo zokuganga kuphela ngobushito abakho ngokulungisa ilizwe ngoba mboni ukuthi namhlanje bangathi utshabethi bona sebebambeni entweni okwanini sokutheni kuyini okuhle ngohlelo lwakhona abayekele bangafuna ukuphambanisa inhlelo zethu lapha ngathi kusetshenzwe lapha sibona into umsebenzi lowo siyawubhitha ndani
umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla lezanu PF sixoxela esetsholojo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abantu abaningi bathi uhulumende weZimbabwe kumele aqhathe ababalisi abafundisa ezikolo zemfundo ephansi lapho abadabuka khona. Bathi kuzwisa usizi ukuthi ababalisi abadabuka eMashonaland baqhatshwa ezikolo zemfundo ephansi eMathabeleland lobe sehluleka ukukhuluma isiNdebele lezinye indimi. UZulu ukhala ngokuthi abantwana bagcina bengasafundiswa ngemfanelo ngoba ababalisi besehluleka ukubafundisa ngolimi lwabo. Uhulumende usanda ukuqhatsha ababalisi abaningi abangadabuki eMathabeleland lenkabazwe. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Isaac Mpofu umlobi olodumo njalo wake waba isiphathamandla sohlangothi lukahulumende olwezemfundo.
Kuzathi kukondwe ukuthini ukulala ulimi yini kumbe yikungananzi ulimi ngabogatsha lwezemfundo abantwana ba eqiniso ukuthi abantwana ezikolo abathwele nzima ngingakutshengisa nje okunye okuminyani esike salwa lakho kulesikolo esifundisa abantwana sathi kwathiwa abantwana abahambe bayedika emakhaya ukuthi ukukhala kwedonki yikwenzani ukukhala kwenzani njalo njalo abantwana ke sebebuya ke sebebhalile phansi ukuthi ukukhala kwedonki idonki iyakhonya utitsha wathi hayi akusikho lokho ngoba encwadi inabayisebenzisayo kakutsho njalo uselahlisa abantwana kwaba lobuhlungu obukhulu ebantwaneni batshela abazali babo kwaba lobuhlungu obukhulu ikutshengisa ukuthi yindaba ekhona ungaziye ezabelweni ngaphi kangaphuza kuzabe kuthinta khona lokho
kudala kwakuvele kusenzakala njani siyakwazi ukuthi lalikugatsha lwezemfundo obabalisi babehanjiswa njani esikolo
babekhangelwa nxa beqhathwa ukuthi bayakwazi yini ukukhuluma labantwana njalo ukukhatha kwabantu kwakungathi kwamatishala kwakungathi kwehlukile ngoba izindawo izigaba ngezikhaba zazizikhathela amatisha kungabala lokho kuthiwa amatisha aqatshwa ndawo endaweni eyodwa labo abakhathi bengabantu abangazaziyo izindima ezehlukeneyo bona bakhumbula ukukhatsha ababo, bona bakhumbula ukuthi ababo ngabalemsebenzi, bekhohlwa ukuthi okuqakathekileyo lulimi.
Umnumzana Isaac Mpofu umlobi olodumo, sixoxe laye ekobulawayo. Singakangeni kuhlandla elilandelayo, wothi sikhangele udaba oluvela kwamanye amazwe. Abantu abafika phose 167 bafile lamhla kulandela ukuwa kwendiza mtshina ye-Ethiopian Airlines Boeing 737 endaweni ebizwa ngokuthi iBishoftu ngesikhathi ibhabhela kwele Kenya. Kusahlolisiswa ukuthi yenzakale njani ingozi le. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomunye obaduduze imuli zabantu abafele engozini le. Abantu abafe engozini le badabuka emazweni agoqela ele Kenya, Canada, America, China, Britain, France, Egypt, Denmark, Australia, Sweden, Russia, Morocco, Spain, Israel, Belgium, Indonesia, Norway, Serbia, Togo, Rwanda, Mozambique, Yemen, Uganda, Sudan, Somalia, India, namanye amazwe. Le yi Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e Voice of America e Washington.
Senganamasiko wenziwe manje lo baba mkhulu babelobola
njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo. Siyaqhubeka ngodaba lwabantu asebekhulile abathandana labantu abatsha. Siqhubeka ke silo umnumzana Ezra Chisa Spanda, umsakazi olodumo. Kuzobuya njalo unkosazana Sheila Spanda, incwadi kwezamasiko esintu ohlala khona ngale ke kwele Britane.
Isikhathi esiningi lawo mama lawo nasebona la engani ke ngaba abalingana naye umba badala kulaye ecansini ngale sokuzwana sedinga umfana ozamenza ukuthi azizwe ngani mutsha. La sesiyadinga lo mfana omncane ngoba igazi esagijima ukuthi lo mfana ozamenza ngani azizwe ngani lomutsha azwe ke ejabula. Kukanti kubo baba labo bafuna ukuzibona laba ngani bancane abone ejabula, akhumbule izikhathi zakhe zizana ukuthi heyi nesikhathi sami lo mntwana lwana ebengelamxhilika yilokhu evukeke eshaya i-makeup yakhe enhle ebhoda la ebanganeni bakhe la esenzela ukuthi ayishow off ngesilungu.
Okunye masibanda akutsho ukuthi nxa usendlini sucina vela even sugqoka amaduku la ngala njani njani, sulala suzibopha ngongama lokho okufakwa emakhanda into ezinjalo, akuhluphi konoku yini ukuthi phela omunye agcina sithi wathi ngidinge okuncane vela?
Okulala sukophe ngamasoksi ekhanda
khonoko kanye.
Hayi phela amasoksi labancane bayabopha ngayo babudube. Okukhona nje ukuthi lithandane kungabi kuba nzima lokho kwamasoksi ngoba phela uyavuka uyaphaphama usuku usubona umuntu usezithenga ngesoksi uthi uyakhumbula labantu babone phandle ususithi hawu kanti ngakho kusafanani futhi so umuntu useguge kakhulu. Futhi ningatsho njalo nje njengoba ngisafuna ukuphendula umdaweni laphana lapha sathi khona omama babona bezibona ngathi bona babe besiyathandana labafana abancane, baba labo bathandana labo mama abancane. Khona kwana nangiyana kathesi kuyini khona kwana kuyenzakale. Sikhuluma kathesi ngoba kuyenzakele kathesi, akusahambelani vele sokukhashana phelo igazi likamama lwana lisagijima uzayenzani kathesi? Into suzikhangele le nale usasencane phela ngela mehlo onke engakuyi.
Ya lapho kuyahlupha mdaweni sibili lakhona ukusibili ukuthi abanye bathi ngala amasokisi into enjalo.
Kukanti sisakhuluma ngayo indaba leduba ukuthi abantu ke umama kathi sesenje umadawa odadewethu nxa sizathi ke umkhwenyana singena sigqoke i-tracksuit engutsheni sibophe le khanda indoda isuke yenzeni kwapa? Siyacabanga lo mntwana ke ngale ke longane usemncane olama-20s umbola ama-30s atholakala ukuthi umntwana uzigqokele uzimpahlana kho okuncane kumenza ukuthi la igazi ligijime njengendoda. So kuqakathekile khona ukuthi abantu bazi ukuthi baziphathe njani.
Ye isikhathi sesidliwe umangoye qibake ngamafitshane khonapho masibanda.
Ye mina bengithi khona ngamafitshane ngithi khona abantu abake bekhangele ukuthi bathandana labantu abangakanani okwenzela ukuthi kungahluphi kungahluphi. So kukhonfyuza labantwana sigcina sesikhonfyuza abantwana abantu bethandane ma bethandana bethandana labantu abalingana labo kube lapho thandana nomuntu ongathandani labo lo muntu omncane kumbe umuntu omdala kakhulu kula kumbe umuntu omncane kakhulu dinga iage yakho lihlalisana ukuze ligugwe lonke libonakale liguga lonke kungabi khona oguga kokuqala kunomunye ozatshiyela omunye ukuthi la omunye ukuthi ma wena usuhambile sesalihawula
kusenjalo nje ke kukhona owabo sugar daddy osugar mama kakupheli isizathu lesi sikhulumileyo ukuthi abantu indaba zemali indaba lokuthi bazibone ngani basebebatsha indaba zokubona ukuthi igazi liyagijima ngakho-ke kulezi nsuku sokubhahile sokugcwele sokumemetheka ngoba lo lalo nxa engumama ufuna ukuzibona ngani sesemutsha ubaba layo uzibona-ke engani seselijaha nxa ehamba le ntombazane esakhulayo
ngithathe leli thuba ukuthi mbonge-ke ubaba u-Ezra Jesus Banda yena khona ngale-ke kwele bhilithane mbonge njalo-ke unkosazana Silas Banda laye ukhona ngale kwele bhilithane hayi-ke walamhlanje ngimalapha zihlobo zami ngoliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilani
khangele ezinye ziziziyowazinamasikoaoba
manje soku isikhathi sabatsha silo Mike Over.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa ngomsebenzi ka-Itai Dzamara olwela ilungelo loluntu wanyamalala ngomnyaka ka-2015 ukuze sizwe okunengi sixoxa nomnumzana Steven Sibanda yena ongusakhulayo oke wasebenza lo Dzamara njalo ongumunye olwela ilungelo loluntu Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana unjani
ngiyabonga baba Solomon Zimbabwe
yini umbono wakho mayelana lomsebenzi owayenziwa ngumnumzana Itai Dzamara
umuntu wasithandela umsebenzi omkhulu kakhulu Itai was the first person owasimathi wathi umgabe usehlulekile phela resign ugovernment kanye labuphathi so ngendlela singathi Itai was the pioneer of the struggle eyenza ukuthi umgabe aresign
lapho uDzamara wanyamalala umgabe nguye owayengumongameli njengoba sekulomongameli omusha ubona ngani uhulumende okhona uphathe ilungelo loluntu ngendlela etshiyeneyo na
umgabe lomnangagwa bayafanana satshintsha uhulumende satshintsha ikhanda likahulumende kodwa akule nto esayitshintshayo lapha yabona umnangagwa lokhu esenza kwakusenza umgabe ukubotshwa kwabantu abaphikisayo is still the same economy to the same so akuyila into esayishintshayo laphana
ngomnyaka ka-2015 yona i-high court yathatha isinqumo sokuthi amapholisa kumele bakwazise uzulu njalo imuli kaDzamara mayelana nge-investigation yabo yona ele njongo yokudinga uDzamara ukuthi yona i-investigation ihamba njani kodwa lokhe singakazi lutho ukuthi yona i-investigation yona ihamba njani njengomunye olwela ilungelo loluntu njalo oke wasebenza ndawonye loDzamara wena uthini ngalokho
ya ngendlela ngathi kwakuyikuvala uzulu lokhana kuyanika ikhothi izideclare ukuthi amaphoyisa amele adinge njalo azise uzulu ngempumela abayisebenzile njalo nge-progress abayisebenzile ukuthi ngawuyita eDzamara from there akuletha kuzwayo lokhu esimelile ukuthi size ukuthi uhulumende namaphoyisa bathini wawudinga uyita eDzamara abangiye badinge umuntu abamnyamalalisayo bona abangiye basinike any report ngomuntu abamnyamalalisayo bona
bengicela ukuthi ugqibe uhlelo unikeze uhulumende amazwi ubatshela ukuthi kumele bayenzeni ukuze ilizwe liqhubekele phambili kube lokuthula njalo inhlonipho yamalungelo abantu
mina ngathi ubana sibe lenhlonipho yamalungelo abantu ezimbabwe kumele sitshintshe totally ihulumende esilayelo njalo sithi sicela ubana uhulumende okhona ahloniphe amalungelo abantu kumele kubame ukuthunjwa kwabantu abaphikisayo kumele bame ukuthunjwa kwabantu abanikeza umbono wabo ophikisana lowabo
uSteven Sibanda olwela amalungelo oluntu Steven ngiyabonga ngokungena kuhlelo mnumzane
ngiyabonga mnumzane
Zulukandaba lina lithini lezwile bengixoxa lomnumzana Steven Sibanda olwela ilungelo loluntu eZimbabwe emayelana ngumsebenzi kaItai Dzamara yena obengumunye obelwela ilungelo loluntu eZimbabwe owanyamalala ngomnyaka ka 2015 kwanelo kwalamhla mthwakazi omuhle abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3bigmyke3 lingakhohlwa phela ukungizabe ngikhona kuhlelo The Connection ngolwesibili kusukusela ngo 8 uhlelo lugqiba ngo 9 p.m. hayi Zimbabwe omuhle isikhathi 2 asibaneni ngolwesibili.
Kwezokholo lwesiKristu ake sizwe ukuthi usiphatheleni namhla uNtungameli Gomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje ngizafuna sikhangele indaba ekuMateyu chapter 5 verse 13. UJesu uthi yena lina lilitswayi lomhlaba. Nxa itswayi selithelelwe yibumunyu balo lingasetshenziswa njani na? Alisancedi lutho ngaphandle lokuba lilahlelwe phansi linyathelwe ngaphansi kwenyawo zabantu. Lina liyikukhanya komhlaba. Ngakho ke nxa sinanzelela ukusetshenziswa kwebala elithi itswayi kumbe ngathi isawuto, ikuthi okokuqala siyazi ukuba lona vele isawuto liyadingakala empilweni. Akusonto esingathi kumbe kwezinye isikhathi singakwanisa ukuthi singabilalo. Isawuto nxa sisidla liyafunakala ngoba yilo ubumunyu balo, yilo elenza ukuthi ukudla kuzwakale ubunandi. Ngakho isawuto liqakathekile kakhulu. Kutsho ukuthi nxa uJesu eqathanisa impilo yomKristu lesawuto, kutsho ukuthi uthi kule ndlela umKristu okumele aphila ngayo nxa ephakathi kwabantu kumbe lapho esigabeni lapho ahlala kiso, okuzayenza ukuba adingakale phakathi kwabantu kumbe njalo ngathi ubukhona bakhe phakathi kwaleso sigaba, kumele ukuthi senze ukuba leso sigaba sibe lobunandi. Leso sigaba sikwanise ukuthola indlela yokuthi siphilisane kuhle kube lobunandi ngenxa yokuthi kulomuntu ongumKristu, kulomuntu olandelela imfundiso zikaJesu. Siyananzelela njalo ukuba isawuto kumbe ngathi itswayi lalisetshenziswa kumbe liyasetshenziswa esikhathini eziningi ukuze inyama ingaboli, ukuze inyama ingawonakali kumbe izinto eziningi zingawonakali. Ngakho-ke nxa thina siphila isiKristu sethu ngendlela efaneleyo, ngendlela elungileyo, akumelanga ukuba izigaba zethu lapho esiphila khona kumbe kusemadolobheni kumbe emakhaya konakale izinto ngenxa yokuthi impilo yethu thina njengamaKristu injengetswayi iyenza ukuba izinto zingonakali. Kutsho ukuthi nxa thina silandela imfundiso kaKristu eyothando, silandela imfundiso kaKristu eyokuzibamba, singakhangela indlela okugcwele ngayo amaKristu elizweni lethu leZimbabwe kumbe ngathi indlela amaKristu akhona nje jikelele umhlaba wonke, kumele ukuthi ngabe umhlaba siyakwanisa ukuthi siwenze ungaboli endleleni oyenza ngayo izinto zawo. Kodwa sake sizibuze thina ukuthi nxa sibona ubudlwangudlwangu endaweni lapho esiphila khona, nxa sibona kusiba lobusela, kusiba lobugelekeqe, kusenzakala izinto eziningi ezimbi, angaphi amaKristu amaningi aphila kulezo zigaba angakwanisa ukuba litswayi ukwenzela ukuthi izinto zingonakali? Umbuzo oqakathekileyo lo okumele sizibuze thina namhlanje nxa silalele lifundiso ekaJesu Kristu. Nxa sisenza umsebenzi kaKristu asiwenzeli ukuthi sibonakale, kodwa siwenzele ukuba sitshintshe indlela inyama ezanambitha ngayo, indlela isitshebo esizaba mnandi ngaso, ngenxa yokuthi ubumunyu bethu bona lobo yibo butshintsha into yonke. Nxa sesidleka laphana siphakathi komhlaba asisabi munyu, kodwa sesiba isitshebo esimnandi.
Akuyiphethe mfundisi.
asithandazeni baba ngegama lika Jesu sesithandazela abazalwane sithandazela abantu abakho abafundisa inkokheli lapha ezikhona ukuba bayenze babe litswayi elizatshintsha izigaba lapha abaphila kizo baba zitshintshe zibe mnandi kusuka ubudlwangudlwangu kusuka ukulwisana kube lokuthandana kwabantu bakho Nkulunkulu siyathandaza njalo sesigqiba kulabo abagulayo baphilise ubasilise emzimbeni yabo egama lika Jesu amen
lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo muntungamile inkomo
siyabonga nkulu ke ntungamile inkomo ungathini lokusasa mfowethu Ye, so siloko siphakathi kwendaba zalamhlanje sizuleke ukuthi kulendiza mchina ewileyo kona ngale ke Ethiopia sike sabuza abantu ukuthi balubona njani lolu daba ku Facebook la ku Twitter endaweni ezininge ezijeneyo siyabona ke u Finance Motsi uthi hey bakithi kubuhlungu kakhulu lokho kwenzakale ebantwini akade bephakathi kwendiza mchina le kuzobuya ke u Martin Mukwara la uthi hayi bantu kabalale ngokuthula ababhubhileyo engozini le kuzobuya lo Emilio layo uthi hayi bantu lapha silusizi kakhulu abantu beEthiopia baduduzeka isibili kakhulu lokho ke kugcizelelwe nguChristina Parker layo uthi hayi sizwa ubuhlungu lalabo ababhubhileyo kuzobuya njalo lo Timothy Malate uthi hayi bantu benkosi silusizi kuphinde lokho kwakhulunywa njalo nguRobert Sinyiza layo uthi inkosi yami kuzima lokho kwenzakeleyo uNombulelo Beatrice Malamba layo uthi inhliziyo zabo mazilale ngokuthula ngoba lokho kuyesabeka sibili okwenzakeleyo uEdwardo uthi mina ngise Mozambique lami ngizwa usizi kakhulu ngalokho kwenzakeleyo uDesmond Tatenda layo uthi hayi inkosi yami lokho zake sikuzwe kubuhlungu kakhulu hayi ke kunjalo ke bantu beZimbabwe
inkabiyami Ininyala shumi la kondisa Aizunanga Nisholente bilishi Yafa ngumlanjwana Wonka bantu magaitela Baibisa tubegile Tupegile Katasile Westi la usima Yonda la ninyala nitela uyo Apendo inselisa
Ngabe kwenze njani
Lava njani ukhamba Esandleni sombumbi Yaphume emfolweni kabuya Lajike tondo Lase lajikela magi
Avuke useni
Avuke useni Mapele sparapayeni Maimona lenka nye selom sila Ye mpumalama
Hindu sausa
Hindu sausa Ya pumalende wese mnange Kate wabamnyama Kate wabamnyama Kate wabamnyama Kate
Lo ke ngumculo weqembu indosakusa ngengoma ethi indosakusa sisikhangele ngamafitshane indaba ebezikhokela namhlanje ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi akumangalisi ubudlelwano kwalo lo mnumzana Robert Mugabe kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi ubudlelwano be-MDC lo Mugabe liselamuva ilizwe leZimbabwe siqhuba lapha ke uhlelo lwethu kwamanje ngolelivalelisayo ngokipstube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.